kunje nje ama line amafutha aloke siye sanda ngoba ungananzela namhlanje njengoba ngikhuluma nje idorobha engangaphambanisi kule garage elilodwa le fuel lelele empophomo okuthiwa yiphumu amanye amagaraji wonke awala diesel awala petrol so khonokho yikho okunye okuhluphayo ngoba abantu basemzileni khonapha kuyathelwa amafuel amabhasi lawo esikhane ukuthi abe ngawezukho lawo asesiwa malutshwana ngoba amaningi angikhona asesiya ngiyabona adinga amafutha mba amafutha akafikanga kodwa uyananzela ukuthi ezimane eziningi abantu abaningi bagcina begada ama-private cars nalawo futhi abantu sebelengile ngikhuluma nje ngibakhangele kwaba balengile ezigengeleni lapho singami khonapho siphinde sikhangele futhi ukuthi kulohlupho lwempuphu kulezi nsuku ezimbabwe kule mpuphu okwathiza okwathembisa ukuthi izaba khona impuphu i-subsidized le yama-$50 but okwenzakalayo ukuthi impuphu ingavelibe khona ezitolwa ngazi ukuthi ithathwa ngobani zayibona ukuthi igcwele phandle emgwaqweni iyabithi idula abantu babe befuna ama-$80 ama-$70 wayelisti bona beyithenga ama-$50 phakathi laphandle okubangela ukuthi abantu bagcine kwesinye isikhathi bethwele nzima inxa yokuthi yabo susehluleka lokuthenga lapho kuhlala khona inxa yevelika kula muntu oyithengisayo laphandle ucinga siyathenga le dila yabe 110 yabe 120
kokuthiwa amanye ama uniform athengiswa ezitaladini achiphile kumbe impuphu ethengiswa phandle ichiphile kwenza kube ngcono yini
ole mali othwele imali ngasikhuluma ngemali sele sikhuluma ngebond kumbe le imali entsha le wathiwa izimdola nxa ubambe i-hard currency kungcono ngoba uyenelisa ukuthi uzikhethele ukuthi angahamba ngemsikeni ngemakethe lapha edorobheni ifike ntobhadobha ama-price akhona abe thiyeni angcono kulalawo nxa usiyaswayipa sinkwa uyakwanisa ukuthi usithole nge-$13 nxa ule cash kodwa nxa usiyaswayipa isinkwa uswayipe emashopu la amanye ama-supermarket i-$18.50 so yiwuma ehluke ngathi niyawufanisa nalowo
khona ukuzuza imali lokhu kulukhuni yini indwendwe zinjani namhla emabhanga
emabhanga ungafika ebhanga izolo ngengathi mbhoda ngatshayisana nabantu sebelele sebelayinile e-post office belayine entambama ukuthi ngisekubeemele imali yanamuhla so khonokhuyana lokhu kuluhlupho ikhona ibhange elilodwa engingathi ngaphose ngilitshayela ihlombe lapha engiyangilibone kobulawayo i-CBZ ikakhulu le ku-5th Street lo-10th Avenue bayakutshela ukuthi fika before 8 ungafika ngo-7 ungafika ngo-8 o'clock exactly bayakunika ikhadi lakho bakunike imali yakho ngoba ngeviki bayakunika $300 usihambela nxa kuyukuthi le mali yakho ukuthi nje vela abantu bezimbabwe abala mali so umuntu uyakunika 300 iphosi uyabo suphose waqeda kuyimali kade uvele usuthi uyakukhangela so bayakunika 300 ngeviki nxa uthethe ngomvulo usuzaphenduka ngomunye umvulo xa uthethe ngolwesibili usuyaphenduka ngolunye isibili futhi ngcono amanye kulesi ngundengunde uyafike ekuseni uthi ufikile ubone sokula bantu abangu-20 phambi kwakuze ukuthi abafike kudala so abantu bagcina bengela mali bayabuyela bengela mali nxa uthe wabalule egwatori $50
intengo yempahla
akula lutho olwehlayo akuthiwa likuyaqansa kungavele kungantu akuba lehungahunga lokuthi izisebenzi kahulumende ziyafakelwa amasenti ambalwa kuhle kulale kutshintshwa amaprayizi kusiyavuka ekuseni sokutshintshile namhlanje into engikhayela i-interbank rate ibifika $17.30 isuke ku-$16 so i-black market iyabe ifika bo-$27 isuke kubo-$24 so vele kakula kutshintsha nxa ukutshintsha kwakhona ukuthi kuyake kutshintsha amafiga but udubo luya lusanda